So we seek out this in the VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 4 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Igciwane leli njengeflu lihamba lilandelana lomkando. Umkando lani liyawubona amakhaza aseseduze. Igciwane leli lingafika lapha lithola into eliyenzayo ligqokozele emalayinini lingalandeli izinqumo ezifakwe nguhulumende ezelockdown izabulala abantu abaningi.
Inani lasebefunyenwe bele-COVID-19 eZimbabwe likhuphukeke laya kwabangamakhulu edlula amabili 222. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.6 million.
Sasivele sikwazi ukuthi khona sithi ama state institutions ngabe yiwo aya investigate ukuhlukuluzwa kwalawana amantombazana. Kuyafana nje lokuthi khona uthole impisi isidle amazinyane esifayeni sakho obususithi kusasa hayi impisi hambe dinga ukuthi ngubani odle amazinyane ani.
Mphathi ntambo wendaba zasekhaya futhi akula ubufakazi obuveza ukuthi ngempela iziphathamandla ze-MDC Alliance ezintathu zathunjwa lokuhlukuluzwa. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, umnumzana John Mangujka uthi ilizwe lithenga amafutha ezimota eneleyo kodwa udubo lwenkohlakalo yilo olwenza amafutha asilele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iyincwethi zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labatholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kungabe kubangelwa yiuhlala isikhathi eside kwabaphindela ekhaya bevela emazweni angumakhelwane endaweni zama-quarantine centers bengahlolwa ngokuphangisa. Lezi ncwethi zikhuthaza uhulumende ukuba asebenzise okokuhlola leli gciwane ngokuphangisa ama-rapid test kits. Inani lasebefunyenwe bele-COVID-19 elizweni likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amabili 222 izolo. Lokhu kutsho ukubana asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu phose amabili 189 wasinda abangamashumi amabili lathoba mune munye 29 kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale-COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 49,603. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belaleli gciwane sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha lengxenye 6.6 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 388,587. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,193,865 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakele belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 162,673 labulala inkulungwane ezedlula ezine 4,601 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa 70,475 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lokhu luqhubeka lalo liqansa ikakhulu ensukwini ezedluleyo. Abogatsha lwezempilakahle bathi leli nani lengezwa ngabavela emazweni angumakhelwane. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
UBulawayo kulabantu abayithoba minwe mibili abagulayo umkhuhlane we-coronavirus abayisithoba munwe munye sebasila kwabhubha oyedwa emathepeleland north kulabantu ababili abalomkhuhlane we-COVID-19 kuthi oyedwa sewasila emathepeleland south izolo kubanjwe abantu abalichumi lanye igcikwane le-COVID-19 abavela e-South Africa njalo bahle bavalelwa kuletha inani labantu abalalo umkhuhlane kumachumi amathathu lambili lisiyatshona ilanga izolo kulesi sigaba abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukuthelelwana lula kwe-COVID-19 ngoba inani labatholakala belaleli gcikwane liyaliqonga mihla ngemihla umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital wobulawayo udokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uzulu ukuba alandele imilayo yokuvikela ukuthelelwa igcikwane
igcikwane le linjenge flu lihamba lilandelana lomqando umqando lani liyawubona amakhaza aseseduze igcikwane leli lingafika lapha lithola into eliyenzayo ligcokozele emalayinini lingalandeli izinqumo ezifakwe nguhulumende eze-lockdown izabulala abantu abaningi uhulumende ufake izinqumo zokuthi nxa liphuma phandle ligqoke ama-face mask kuthola ukuthi manje abantu bafake i-face mask bevala umlomo bechiya amakhala phandle bephefumula lokhu asikho nto enhle kuzakwenza ukuthi i-coronavirus ilibambe sithole ukuthi emalayinini lapha empupule yamabhenki abantu bayaxokozela alimi okuthi okwe-1 meter omunye laphana omunye 1 meter kuhle lilayini kuhle lingaxokozela
abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya ikakhulu kulezi nsuku inani labatholakala bele-COVID-19 liqansa okwethusayo abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gcikwane bengaphombukunyakazela ndawana yonke beminyezelene ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyeneliswa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini lokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Gazembe Gazembe uthi akula bufakazi obuveza ukubana ngempela iziphathamandla ze-MDC Alliance ezintathu Onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsa Imarova, bathunjwa, njalo bahlukuluzwa. Ekhuluma lentathele zendaba namhlanje uKazembe uthe abathathu laba baqamba amanga ukubana bathunjwa ngoba besebenza lezitha zeZimbabwe emizameni yokungcolisa uhulumende kweZANU-PF. UMamombe labanye bakhe bathi bathunjwa ngenyanga edluleyo. Bese mapoliseni awe Harare ngabantu abanakenelwa ukubana ngama-CIO batshaywa kakubi njalo bahlukuluzwa ngokucansi. Sikhuluma nje, balokhu belaliswe esibhedlela kodwa uziyambi uthi bayazenzisa ngoba ethi abalangitsho lamanxeba. Uthi kuvamile ukubana abebandla le-MDC baqambe amanga ngokuthunjwa kwabantu waqamba lo dokotela Peter Magombeyi Umkhokeli we-MDC mnumzana Nelson Chamisa, umahlekisa uGonyeti lo mnumzana Evans Mawarire. Esithi ngabanye babantu asebeke baqamba amanga ngokuthi bathunjiwe kumbe batshayiwe ngama-CIO. Kodwa akaqambanga umnumzana Itai Tsamara, labanye asebele minyaka banyamalala, abanakanelwa ukubana labo babulawa nguhulumende. Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatai Maire. Usole amazwi kaGazembe esithi njengebandla bafuna udaba lolu luphenywe okujulileyo liqula elizimeleyo ukuze kuphume iqiniso okugcizelelwe ngumgcini sihlalo waleli bandla enyakatho emandebeleni umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
sasivele sikwazi ukuthi khona sithi ama state institutions ngabe yiwo aya investigator ukuhlukuluzwa kwalawana amantombazana. Kuyafana nje lokuthi khona uthole impisi isidle amazinyane esifayeni sakho obususithi kusasa hayi impisi hambe dinga ukuthi ngubani odle amazinyane ani. Ayingeke impisi yazi investigator yodwa, ngakho asingeke sathi thina i prime suspect ngoba vele umuntu ocatshangelwa kuqala kuleliyani icala nguhulumende. So ukuthi khona sithi uhulumende kambe ezifefeya yena asingeke sathola into ezwayo ephumelela kulokho okuyabe kusenziwa nguhulumende, ngoba uhulumende lo siyamazi ukuthi yikho ukwenza kwakhe. And isikhathi esiningi into yabe ifuna ukuthi ayenze yikuthi ezame ngazo zonke indlela ukuthi evalezele ukuthi kuthiwe khona kayisuye. Ngenxa yalokho-ke kungenani lalokho abathi bona bakwenzile okuyikho thina esingakukholwayo esikukhalelayo ukuthi ngabe siya thola a truly independent commission ingabe isuka ebantwini kumbe kuma institutions ahlonitshwayo njengeZimbabwe Human Rights Commission kumbe abanye abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi babe yibo abazacubungula ukuthi kanti vele okuyikho kwayenzakalayo yikuphi. Ngoba kathesi lokhu asebekwenza yikuzama ukugcona nje amankazana lowana, njalo bezama ukuthi begcone uChamisa ukuthi khona nguye owayenza ukuthi khona lawa amankazana ayenze lokhu akwenzayo.
Manje nxa ukaZembe kaZembe esithi uMamombe labanye bakhe balamanga ukuthi bathunjwa, amanxeba abalokhe bewalaliselwe esibhedlela bewelatshwa, kutsho ukuthi bazilimaza yini?
Ngamafitshane ukaZembe kaZembe yikho akutshoyo, uzama ukutshela ilizwe ukuthi amankazana lawana, amantombazana lawana azilimaza, azihlukuluza, azilimaza kwaze kwaba yikulimala lokho abayikho khona okusokwenze ukuthi lamadokotela evuma ukuthi ababe sesibhedlela okwesikhathi eside kangaka. Now lokho sikujwayele thina, izanu ivele ihlala isenza njalo, izanu ihlala itshela abantu ukuthi khona abantu yibo abazilimazayo. Okutsho ukuthi izanu lakathesi ngasitshela ukuthi uyithayi Zamara wazinyamalalisa wazibulala yedwa.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo we-MDC Alliance enyakatho emandebeleni ubexoxa lapho loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ibandla leZanu PF namhla lethusele uZulu weZimbabwe kanye lentatheli izindaba lesithi kumele bachiyane lomkhuba wokwethesa umongameli Emmerson Mnangagwa lemuli yakhe umlando wokuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Lokhu kulandela imbiko yokuthi uhulumende wanikeza inkampani elobudlelwane lendodana kaMnangagwa umnumzana Collins Mnangagwa umsebenzi wokudingela ilizwe izinto zokusebenzisa kumsebenzi wokulwisana le-COVID-19 wayihlawula amadola angangesigidi samadola eMelika. Inkampani ye-Drugs International ibikwa yabhatalisa uhulumende amadola phose angama-30 eMelika, US$28, ukuthenga imask eyodwa lanxa yona ibiza amadola aphansi kwamahlanu. Uhulumende uyakulandula lokhu. Ikanti-ke lo Collins Mnangagwa laye uthi akalabudlelwane laleyo nkampani. Kodwa isikhulumeli seZanu PF uMnumzana Patrick Chinamasa uthi abantu abaqhubeka besethesa uMnangagwa lomdeni wakhe umlandu wenkohlakalo laba kumele baqaphele. Uqambe intatheli zindaba uHopo Chingono ngegama wathi ngomunye omemethekisa limbiko. UChingono yena uthi ukhathazekile kakhulu ngamazwi kaChinamasa la ngoba efaka impilo yakhe engozini. UChinamasa uphinde wasola njalo udaba lokubulawa konsundu lipholisa elimhlophe kwelemelika uMnumzana George Floyd esithi amazwi akhe okugcina awukuthi angenelisi ukuphefumula afana lamazwi akhulunywa ngamazwe etheswa izijeziso yimelika afana leZimbabwe, iVenezuela, Iran lamanye. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube.
I corruption lezano PF ingotshane swabanda ngamathelo limi zimbila zantabanye kakuhlukaniseki kuphila konke lapho ofica khona okunye okunye lakho kukhona nxa ungakuboni thalathalaza kancane uza kubona kukhona le nto ayikhulumayo nje ukhuluma into engamampunge engasebenziyo ngokuba kuyazakala vele kusuka kwasekuqaleni ukuthi kwawona umbuso bawugcine ngenkohlakalo ngecorruption ngakho ke lo bengaphika njani athini izenzo ziyakhuluma kuyazakala kusuka ngo-1980 ukuthi kubuswa ngecorruption ilizwe libule yicorruption kuzaze kube phakade izanu PF icorrupt kayisagezeseki isingcole kakhulu lokho akukhulumayo ke kakusebenzi yinto eyazakalayo ukuthi izanu icorrupt umbuso ucorrupt babusa ngayo icorruption njalo
intatheli zindaba ethu selwengu Chinamasa iyaqanjwa ngegama uHopewell Chingono uthi usehlalela evalweni uselokwesaba okukhulu uthini ngalokho
yinto engamukelekanga vele ukwethusela intatheli zindaba lalabo abalwela amalungelo abantu kanti ke vele ukwethusela noma ngumuphi umuntu kakufanelanga kwenzeke inkohlakalo yinkohlakalo kumele ilwiswe kulokuthi kwethuselwa abantu kumele kwethuselwe inkohlakalo kulokuthi kubulawa abantu akubulawa inkohlakalo kulokuthi kutshaywa abantu akutshaywe inkohlakalo ngakho ke kachiyane lo Hopewell akhangele lokho kumkhangeleyo okuphambi kwakhe inkohlakalo okuphambi kwakhe i-corruption angayithalaza khona ezanu PF headquarters uzayibona ayithalaze kuyo yonke indaza ayifika kuma-district ku-village ikhona ihlezi kuhulumende kayihlukaniseki lo hulumende ihlezi kuzanu PF kayihlukaniseki lo lezanu PF ngakho ke kahlukane lo Hopewell angamethuseli yinto engaqondanga ukwethusela intatheli zindaba lalaba abalwela amalungelo abantu lanoma nguphi nje umuntu weZimbabwe isizalwane seZimbabwe
uChinamasa uphinde wafananisa ukufa kukaGeorge Floyd lokukhala kweZimbabwe lamanye amazwe afana labo Venezuela etheswa izijeziso yiMelika ungathini ngalolo daba
inkulumo kaChinamasa le yokuthatha imfa kaGeorge Floyd ayenza ibhola lokuvusa izanu PF kayiqondanga bangako George Floyd abayizizalwane zeZimbabwe ababulewe yizanu PF bangako George Floyd ababulawa yigugura hundi bangako George Floyd ababulawa ngomanqondo ngo-2008 bangako George Floyd ababulawa yindlala bangako George Floyd abanga esikolo abagcwele umhlaba wonke jikelele ngokuba ilizwe labo libuswa kabi kungahlaleki bangako George Floyd abayizizalwane zeZimbabwe abathwele nzima kulokuthi ayebheka okwenzeka eMelika kabheke okwenzeka eZimbabwe akhulu lo George Floyd laba ababulaya izanu PF
umnumzana efidlela ncube ngocubungula ezombusazwe lapho limuzwe exoxa ecingweni lontungameli inkomo westudio 7 ekobulawayo kulive talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-COVID-19 kodwa likhumbule zihlobo ngenxa yodubo lwaleli gciwane asenelisi ukulinxusa ukuba nalingene kulolu hlelo ngocingo. Ukulwisana nalo ufuthela naphakathi kwabakhokheli bebandla le-MDC abathi umnumzana Nelson Chamisa lonkosazana Thokozani Khube kuyaqhubeka. UMakhube uthi ibandla lakhe selixotshe uChamisa kuthi abakhe uChamisa besithi uMakhube uyazikhohlisa. Kuliviki abakaChamisa babe lomhlangano baphuma lezinqumo ezithize ezigoqela esokuthi kabasoze baguqule ibizo bazaqhubeka beyi-MDC Alliance njalo kabasoze bavumele uMakhube behluthuna impahla yebandla. Lanquma njalo ukuba amalunga alo asengabuyela edale lephalamende kulawo akade ekhalala kodwa kulamanye akade engakhalali ayiwo anakanelwa ukubana asekela uMakhube. Yena uhambe ethuneni likamnumzana Morgan Tsvangirai labanye bakhe abagugela umnumzana Douglas Monzora bayathethela kunsukwana ezedluleyo besithi idlozi likaTsvangirai kumele libaphathise banqobe uChamisa. Le yinto esolwe ngabaningi besithi lihlazo ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uxhume isiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Murengai lo mgcinisihlalo we-MDC ngamakhuphe eMelika umnumzana Dan Moyo. Umuringai nguye osungula lingxoxo.
Sina asimangalanga ngento ezakale ukuthi advocate Jamisa. But China City Obama newspaper, ngoba the alliance is a national standing committee zolo, the national council bahlala phansi to advocate Jamisa lama MP to azamelela I alliance. So I will have to talk to you alliance.
Mnumzana Moyo nangu Moringawi ya Moza laputi hai ubabu Jamisa galikwazi ukumxosha ebandleni elingasilo lenu.
Anyamuzi umuringayi iproblemu kakhulu esilayo njengamaZimbabweans ukuthi umthetho sesakhetha ukuthi singawulandeli and yiyo into eshupha kakhulu yona le esiyilwisa lezanu everyday ukuthi sile constitution elizwe ecacayo ukuthi abantu bathuthwa kanjani baphiliswa kanjani yiyona iconstitution egadayo ukuthi ilizwe libuswa kanjani. Kunjalo nje la kumabandla emaphathini la kulama constitution agayidayo ukuthi iparty iqhubeka kanjani ngomsebenzi wayo. Thina njenge MDCT sangena ku alliance lamanye amabandla sisiya kukhetho lika 2018 sile alliance agreement ecacayo ukuthi amabandla la are independent ama individual parties therefore after i-election amabandla lawo ayabuyela back to kumaphathi abo. Sasesibona ke ngokushona kukamongameli wethu Morgan Tsvangirai kwaba lokhu lesiphithiphithi esokuthi ubani ozotake over to a point ukuthi oChamisa bagcina bethatha over ibandla ngodlame. Bathe benze njalo uMakhube wasesithi makunjalo mina ngiyaqhubeka le MDCT ngizoya ku-extraordinary congress. Wakwenza lokho oChamisa wathi hhayi thina sesizimele sesiyi-MDC alliance bayenze yabo i-congress. And then kwayiwa e-court ke kuchallengewa udaba lona lolu oChamisa badliwa i-court yathi i-high court yathi no according to incwadi esilazo thina i-alliance akusiyo party bekuyi-coalition eyamaparty amaningi amaparty angu-7 and therefore lina njenge-alliance alisiyo party.
Mnumzana Moringai uyakhuluma lapho Moyo. Sibonile njalo ibandla lenu liphuma lesinqumo sokuthi amalunga enu kusamelanga aye edalele parliamente. Kodwa sibonile amanye lanxa nje bemalutshana eqhubeka ehamba edalele parliamente. Konoko akuvezi yini ukuthi omoyo omakhube bakhona amalunga ephalamende abasekelayo?
Into enaleyo sizayibona ngokuhamba kwesikhathi ngoba okwakhesi siyabona ukuthi ama-economic conditions eZimbabwe vele abuhlungu kakabi. So abantu amalunga ethu angaya ephalamende, that's where they're getting their money from, kuthengela abantwana lokuthenga isinkwa lani lani. So lokho kokuthi basekele uMnumzana Thokozani Khuphe lo labomoyo, I don't think that's the accurate definition. Futhi ukubuyela emuva ngiphonge ukuphendula mbijana ngoba asifuni ukuthi si-contesting ngendaba leyo ukuthi i-court yathi thina sathi thina sithi. Singabuyela emuva sihambe kwi-election ka 2018. Siyabona ukuthi obaba uMoyo labo Makhube ku-MDCT bakhontesta as a party, bayenza yabo i-congress, kwaqhubeka kunjalo badliwa baba le 45,000 votes all over Zimbabwe. Thina saqhubeka la yethu party i-MDC alliance sahamba sanqoba saba le 2.6 million votes. So okwakhathesi enye into abayikhohlwayo uJustice I think uPatel wathi yena ye izinto zazimele ziyenze kanjalo but the decision is moot. Esitsho njalo esithi it's moot because events have overtaken izinto zazimele ziyenzakale ngesikhathi sonaleso. So into esiyitshoyo thina sithi hhayi qhubekani lo msebenzi we-MDCT yena leyo iphathi yenu asilandaba lakho lokho. Thina i-MDC alliance sizaqhubeka ngomsebenzi esanikezwa ngabantu ukuthi sibamelele ezindaweni eziningi.
Baba Moyo, sikhangela olunye udaba njalo sibone uMakhube labomonsora labokomitshi besiyathethela ethuneni likababa uMorgan Tsvangirai. ve sithi ivacela abancedise banqobe uchamisa ayisilo hlazo yini lelana
akula hlazo lutho mpoka nkomo ngoba singabantu besintwini thina ukuthethela amadlozi lokuyakhuluma labafi emathuneni into evele ivamile and lusiko lethu njengabantu thina sithatha ukuthi umuntu uma eseshonile wangcwatshwa then sokukhohlakele ngaye
umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo we-MDCT emelika ubexoxa endawonye lesiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Tim Muringai ngasemelika njalo kungxoxo ebilawulwa nguntunkameli Nkomo we-Studio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz bushort wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz short wave.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka utshele idale lephalamende ukubana ilizwe lithenga amafutha ezimota eneleyo kodwa udubo lwenkohlakalo yilo olwenza amafutha asilele elizweni kodwa ke amankampani akumsebenzi wamafutha ayakulandula lokhu umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba
ekhuluma edayele eParliament namhlanje uMangushika utshela amalunga ukuba ilizwe lamafutha eneleyo esithi abantu kumele bafunde ukwenqabela inkohlakalo esivamile ekuthengweni kwamafutha lokho kuza ngesikhathi uZulu weZimbabwe ohamba ngezimota ethole nzima ngenxa yokutshona ekundwende ezinde zokudinga amafutha ezimota uMangushika ulandisa okwenza kube lodubo lwamafutha elizweni
yo Zimbabwe marathi kunza inokwandrana nefuyo yomzimbabwe
imali esipapha yona iyenela eZimbabwe ifuel esuka emasasa kayifiki emaservice station sizafaka ismart card fuel system ukusuka emasasa baze bayefika emaservice station okungasiza ukulwisana lodubo lolu eZimbabwe
emaservice stations kufika kuma all companies eZimbabwe
uqhubeke ethi eZimbabwe kumele lenelise ukuqeda udubo lokuselakala kwamafutha kunyanga ezilandelayo ngokuphuma lendlela ezakwenza ukuba kube nzima ukuntshontsha amafutha elizweni kodwa abamankampani athenga lokuthengisa amafutha elizweni phansi kwenhlanganiso ye-Indigenous Petroleum Association bathi kabavumelani lalokho okutshiwo ngumangujika obemelela inhlanganiso umnumzana Aaron Chinara uyachasisa
isikhonzelo sokuthi amafutha ezemashoma ndizokuthi
enza amafutha abe malutshwana yokuthi asitshelani iqiniso ukuthi amafutha athengiweyo angakanani lokuba aphiwa bani siphinde sibone ukuba asitshelwa ukuba ayasinika na inzuzo esiyabe siyithengile
umnumzana Chinara uqhubeke esithi amankampani azimeleyo kawatholi usizo kuhulumende okunye okuphume kulumhlangano yokuba imali ethengiswa ngayo amafutha kuleli kayenele ukuba amankampani athole inzuzo ngoba ethengiswa ngentengo ephansi kakhulu ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
kulabantu abahlangane namhlanje emzini we-Highfields eHarare basungula inhlanganiso ezibiza ngokuthi yi-Poverty Liberation Movement loba hashtag abayanga sesivukile varombota muka ejonge ukuthuthukisa impilo yabaswelayo umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba njalo
inhlanganiso le ikhokelwa ngumnumzana Obed Masaraure okhokhela njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union ATUS isikhulumeli senhlanganiso umnumzana Pride Mkono uthi bajonge ukulwisana lobuyanga elizweni
namhlanje eZimbabwe grounds eHarare siqale ukusemthethweni inhlanganiso yabayanga yokuthi silwisane lobuyanga osokuzihlalela eziwe eZimbabwe siqondane lokuthi siqede indlala leyi esibamba abantu bonke ngenxa yokwehluleka kwakhulumende ukuthi elungisise indaba yobuya ngeZimbabwe. Inhlanganiso yabalanga le sithina siqala namhlanje siqondane le lokuthi le nhlupho ezingaba zinhlano esifuna ukuzisizilise.
IPLM ithi ifuna izisebenzi zihole ngedwa leMelika njalo uhulumende ahloniphe amalungelo abantu abazisebenzayo ngesikhathi selockdown ngoba kuyibo abaningi kodwa uhulumende kaphaphi lutho lokubanceda ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.